abakubandla elibusayo bathi ukugugudeka kwedola njalo lokukhuphuka mahlana kwentengo yempahla eZimbabwe kubangwa ngamabandla aphikisayo. Umnumzana Philip Gawule okubandla leZANU-PF ngomunye walabo abathi amabandla aphikisayo afuna ukuba uhulumende ahlamukelwe nguZulu ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho oluzayo.
Amatsotsi agcwele ayiwo aphambanisa i-economy yethu. Ngabo bona abakhweza izinto, sinanzelele ukuthi yibo abanikazi bezinto abakhweza izinto abafuna ukulawula izinto intengo yazo. Bona besenzani? Akula nto abayilungisayo ngaphandle kwe-sabotage kuphela yabalayo ukuthi izinto zikhuphuke. Ukukhuphula kwezinto lokwana yikuzondisa abantu ukuthi abantu bazonde i-agenda yabo, i-regime change agenda abalayo. Akumangalisi lokho vele, ungakudinga ukuswele kodwa bathi mana ngikutshele ukuthi ngunika isikhathi lesi kuza ngesikhathi esibi. Anje abantu abesilanda ama-elections, why kanti izinto zonke zileyo zihlala zikhuphuka zisuku zonke zikhuphuka zisuku, zikhuphulelwani izinto? Ngoba mina mbona ngani into le yenziwa ngabomo yilabo abayibo abalawula i-economy, abayibo abale zinto ezinjengazenezi. So ngokunjalo-ke angiboni ukuthi singaba yinto esingabe sihlala sikhuluma ngayo ukuthi abantu besenza kwenziwa ngabomo, lokho into ezenziwa ngabomo. So kumele sikukhangele ngaleyo ndlela konke konoko.
Kodwa okubandla le-CCC umnumzana Fortune Mlalazi uthi ibandla elibusayo selehlukelekile ukuguqula umnotho welizwe.
Ukukhuphuka kwamaprize ezweni leZimbabwe akungablenywa muntu, kuthiwe yi-election, kakublenywe labo abayibo abaphethe umnotho. Abaphethe umnotho ngezepolitiki yiZANU-PF, abaphethe umnotho ngezamabhizimusi yibo abale mali. Iningi labantu beZimbabwe kalila mali ngoba lalabo abasebenzayo bahola imali encane engasenelisi lokuthenga nje amafutha okuthi bagcobe. So ke asi election yi-corruption nje kade beyenza lokubulala ilizwe, kanti baza expectani ilizwe kalisela production, alisa produce lutho nje ongathiwa luyathengiswa. Sesisenza le singamhlawumbe singayibiza sithi yi-feja-feja economy edalwe yibona abantu bezana.
Umnumzana Ambrose Sibindi okhokhela inhlanganiso yobulawayo Progressive Residents Association uthi idola leZimbabwe selifike emaphethelweni.
Khonapha kobulawayo sinanzele ukuthi intengo yempahla ikhanya iyaqansa okungazwisisekiyo. Uyatshengisa ukuthi imbangela yakhona iqedakali ukuba ningalibangela kuyini. Kodwa-ke uliqiniseke ukuthi ukuphela kwamandla imali yeZimbabwe ungayiqathanisa le mali yeMelika, ikakhulu kumkambo omnyama, kunzima ngoba ungananzela kathesi ukuthi imali yakhona isiwile sibili okwesabekayo. Okuthi idola eyodwa eMelika isiphosa isitshaya i-3,000 RTGS. So yimbangele ukubana impahla zikhwele. Ngokunjalo ukuthi sesiphakathi kohlupho. Yikho nje sihlala sikhuluma ukuthi njengezakhamizi, njengezisebenzi, ukuthi sikunanzele ukuthi imali yeZimbabwe isasebenza. Uhulumeni sokufanele aphumele indlela ukuthi akayimise kancane, avume ukuba nakusebenza imali yemzini yeMelika, ngoba kwezaba indlela yokuba nasinqande lolu hlupho olukhona.
Uthi kukhona njalo okunye okukhuphula intengo yempahla ejiyeneyo.
Siyananzela ukuthi even ngapha ezitolo okwenza intengo zakhona ziqansi, abaningi ungangeni uthenga nge-RTGS abasebenzisi, futhi nabasebenzisa yona nale i-rate yomkambo omnyama abalandaba le kahulumende. So yikho kusikhwezela lolu hlupho. Njalo okunye yikhona ukuthi unganazelela khathesi impahla eziningi amakhampani amaningi asewodi impahla ezothengisela abantu engamanufacture ngolunye uhlupho esilalo. So ke silethemba lokuthi uhulumende kufanele akhayele masinya, ngoba iqiniso nokuthi intengo zikhwela nsuku zonke, kodwa ihoro lezisebenza liqansa lihlala indawonye. Khonakhona kuyatshengisa ukuthi impilo yesisebenzi, impilo yemuli yesisebenzi, impilo yabantu beZimbabwe isinzima kakhulu. So-ke silokunzima sibuleka ukuthi uhulumeni sofanele abe le ndlela ezihlakaniphileyo zokuba navuselela umnotho ukuba nanqande lolu hlupho abantu asebehlangana lalo ngentengo yempahla ekhwela nsuku zonke.
Uhulumende usanda ukuthi abantu sebevunyelwa ukuyathenga impuphu, amafutha okupheka lokunye kwele South Africa nakwamanye amazwe ongafakelwa umthelo we-customs duty. Ngimele iStudio 7 kuseMaryland, ngingoGibbs Dube.